Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 11 kaMfumfu 2023 ngoJabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyabona le yinto yomndeni esile eminyaka neminyaka igidi lezigidi zeminyaka. Okubuhlungu ukuthi nje impilo zabantu eziningi sezilahlile lapha kumahlangothi wonke amabili awe-Palestina lawe-Israel.
Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe seliphumele isinqumo sokuba amalunga alo edale lephalamende lakukhansili abe esebenza ukusebenza kancane. Kukanti inani labafileyo kwele Israel kulandela ukuhlasela kweHamas selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqhathekisa amalungelo amantombazana olwe-International Girl Child Day, lona olunanzwa mhla ka-11 Mfumfu minyaka yonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe seliphumele isinqumo sokuba amalunga alo edale lephalamende lakukhansili ame ukusebenza kancane ukuze kulungise udaba lokuxotshwa kwabanye babo kulelo dale lolokugqilwa kukhetho elizweni. Umlondolozi Ndlovu uzethelela lolu daba ngokugceleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngesikhathi idale lephalamende libike ukuba sokuxotshiswe amalunga awe-CCC alitshumilane lawe-Senate ayisishiyagalolunye 9 ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele walelo bandla. Ekhuluma ngemva komhlangano wesiphangiphangi owebandla leli owe-National Citizens Assembly, umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa uthe okwenzakalayo kuveza ukuba amalungelo kaZulu awukukhetha inkokheli ayifunayo kawavikelekanga. Wengeze wathi ngaleso sizathu ibandla lakhe selizaphuma ePhalamende lasekhansilini okwamaviki amabili kuze kulungiswe indaba ezihluphayo. Sesizakuma okwesikhatshana kutho ukuba akula esizakwenza ePhalamende ukuze kulungise konke esifuna kulungiswa. Uqhubeke wathi lokhu kungehlula ibandla lakhe lilakho ukuphuma edale lephalamende ngoba sekusobala ukuba eleZANU PF kalifuni ukusebenza le-CCC. Lanxa kule mbiko ethi umnumzana Chabangu usebenza lezinye iziphathamandla zebandla le-CCC, umnumzana Chamisa kavumelananga lakho lokhu esithi ibandla leZANU PF yilo elilwisana lelakhe. Echasisa amazwi kamnumzana Chamisa, isikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwananzi uthi phezu kwamanyathelo okutshengisela ngokungayi edale lephalamende, i-CCC izakhweza izikhalazo zayo kwinhlanganiso yamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika e-SADC.
Lo mongameli ukhulume ngendaba ye-national crisis wathena kufuze abaZimbabweans akhulumisane ikakhulu umongameli uPresident Nelson Chamisa lomnumzana uMnangagwa ngendaba ye-national crisis esikhangelane layo. Wakhuluma njalo kwesibili wathi khona sibanika 2 weeks zokuthi balungisise ama-recalls angekho emthethweni awenziwayo. Kungehlula lokho siyabe sizaphuma ePhalamenti siphume kuma-local authorities indaba lezi zezilungisiswa. Hey, ukhulumile umongameli wathi khona e-partnership akula muntu osebenza lo muntu wezanu, njalo akula muntu osenior, akula muntu ojunior. Sonke siyafanana singamalunga e-CCC, simanye nesibambene. Laba abarecall abantu bethu asibobahamba amalunga ebandla lethu sibaza silani labo
incitshiko zombusazwe osebenza lenhlanganiso ye Citizens Manifesto umnumzana Ashley Funye uthi okwenziwa yiCCC kulungile njalo kuza kwenza ukuba iZANU-PF inanzelele ububi bokuxosha amalunga aleli bandla nxa kuyiyo esebenzisa umnumzana Chabangu
strategy se ukuthi ibone ama members e CCC disengage akathekile at this hour ngoba siyabona ukuthi kulokungcola kweParliament iParliament yethu ingcolile yo iZANU-PF is trying by all means ukungcolisa ilizwe. So ngakho ukuqhakathekile ukuthi kube le pause kutshengisela ukuthi this country can be rendered ungovernable because it's important to make sure that they show the citizen power betshengise amandla asebantwini ngoba ama-members a-electwayo a-electwa ngabantu they represent the people abanyeke nje bexotshwe liphepho ngathi wena wa-electwa ngabantu bexotshwa liphepho
kodwa obona ngokuthula kwembiko kubandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthe okwenzakalayo akulani lebandla lakhe
and it only serves to reflect the engineer
lokho kutshengisa ukuba ngabantu abangathembekanga bekumele bekunanzele ukuba njengeZANU-PF asilamandla okuxotsha elinye ibandla eParliament incitshiko zombusazwe sebenza lebandla le-People's Unity Party of Zimbabwe umnumzana Herbert Jamuka uthi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwebandla leZANU-PF lele-CCC ukuze kuphele ukufuthelana osekukhona elizweni.
Yeah, i-government of national unity iyafunwa kakhulu nabantwana beZimbabwe ukuthi mayenzeke phakathi kwe-CCC neZANU-PF. But i-problem ineZANU-PF, iZANU-PF inebutsotsi kakhulu especially kuma-positions.
Emhlanganeni wabo owenkokheli ye-CCC bathi sebenanzelele ukuba kulobunzima obubhekane lezulu leZimbabwe ngakho-ke kuqakathekile ukuba kube lokukhumisana nomlotha lebandla leZANU-PF. Abaphinde babonga uZulu weZimbabwe ngokuvota besithi amanye amalunga abo aqhubeka ehlukunyezwa esethiswa icala lokusekela iCCC ngemva kokhetho loba nje solwedlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Inani labantu abafileyo kwele Israel kulandela ukuhlasela kweHamas seliseludlula inkulungwane lamakhulu amabili. Kwele Gaza inani labantu abafileyo kulandela ukuphindisela kweIsrael lona seliseludlula inkulungwane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations yona ithi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye 263,000 sebebalekele imizi yabo eGaza. Isikhulumeli sebutho le-Israel sithi balungiselela ukuhlasela ngendlela ezatshiya ibutho le-Hamas lingasela mandla okuthi lingenelisa ukuhlasela njalo izizalwane ze-Israel. Ophethe uhlangothi lwe-Melika olubona ukudlelana namanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ukhangelele ukuya e-Israel lombiko wokusekela leli lizwe. Ekuhlaziyeni lolu daba e-Studio 7 ixoxe lomnumzana Bekithemba Mhlanga oyingcwethi yezombusazwe. Umnumzana Mhlanga wayeyintethela izindaba elodume eZimbabwe njalo usesebenzela eBilitane.
Le inzima mfethu uyabona le yinto yomndeni esile minyaka neminyaka izigidi zezigidi zeminyaka. Okubuhlungu ukuthi nje impilo zabantu eziningi sezilahlile lapha kumahlangothi wonke amabili awe-Palestina lawe-Israel.
Impileyi kunsukwane ezizayo singakhayelela ukuthi kungaba lokuthi kube lokukhumisana umlotha na kumbe ingaba yimpi engathatha isikhathi eside?
Angikhona ukuthi izaba yimpi engathatha isikhathi eside le ngoba ungathi uyakhangela izimpi eziningi ilizwe le-Israel esethe yalilwa lamanye amazwe khona ngale esihlengeni se-Middle East. Abanganga ukuthatha isikhathi eside ngathi uyakhangele ka-1967 kubangwa i-Golan Heights ayithathanga isikhathi eside kube la I think enye kwaba ngo-77 uthi uyakhangela le intafathada eka-2002 ayizange ithathe isikhathi eside ngoba kumele sikunanze lapha ukuthi amabutho e-Hamas wona ngokwayo lesihlenge lapha khona agonjolozele i-Israel akula indawo eziningi angaya khona kuthi lezi khale abalazo aziningi njalo abalawo amandla kube abangani abalamandla abangabasekela njengamangani abe-Israel abe-America. Yikho ngibona ingani hayi akusoze kuthatha isikhathi eside. Into nje engani izadonsa ukuthi njengoba sisiza kuthiwa kungani kule nkulungwane inkulungwane ezimbili zabantu ezama-israelite ezithunjiwe. Yikho-ke okuzane namizathu kuze kumisa impilo, ngoba siyakwazi ukuthi empini esezidluleyo bekuthi nxa sokunjalo kuqalise nje ukukhulumana ukuthi abantu laba abathunjiweyo bengakhuluka njani. Yikho okunjalo okuzenza ubona ukuthi amabutho e-israelite hhayi kumele ehambe enonyoba ngendaba yangoba ngagcina kubulawa izizalwane ze-Israel. Yikho okunye okuzaqona okuzanceda lapha ukuthi amazwe anjenge-Israel nabojordani bona bazabe besithi nxa bekhuluma la mabutho engamazwe futhi i-America layo lapho nxa ikhuluma le-Israel izabe sithi ukuthi hhayi mayuyu madoda sokufiwa abantu abaningi lapha sokubhizela into ezibasikenisikhulume ngoba izimpi ezinje vele zona azijayelanga ukuthi ziphele sibili ngombhobho ziyabala into ezathiwa zaphela sibili ngombhobho abantu abanye abanjani abangali basebenzani sebehlula.
Sibone iMelika isima le-Israel ukubona njani lokho?
Lokho angikhulu ukuthi intathe kumele ukuthi ingathi iyamangalisa abantu ngoba ubudlelwano phakathi kwelizwe le-America le-Israel uvela khatshana kakhulu and angikhulu ukuthi besingathi kathesi ukuthi uqhamuke into enje kube kungani kuyaphambaniseka or futhi bengasenjani bengasazwanani labo bantu ababili i-America ne-Israel. Kodwa ngiyakwazi ngiyakhula ukuthi hhayi i-ANC ithangale kuyabe kulokona ukukhuluma ukuthi hhayi siyayiva indaba yakho ndoda kodwa hhayi kume kule mthetho phela lapha ekumele ihlonitshwe ngamazwe wonke omhlaba umthetho ngangisho kusiyilwa kuba le mthetho ezempini ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho le iyananjela. Ngathi singakukhangela kathesi ukubulawa kwabantu abangathi bomasosha ngapha e-Hamas kumbe ukubulawa kwabantu abangasomasosha e-Israel akukho emthethweni wezempi amazwe wonke omhlaba jikelele kumele njalo wala awulandele.
Sizabanye bekhuluma ukuthi impi le ilakho ukwenza ukuthi kumemetheke impi kuma-Arab nations ukubona kuyinto engenzakala yini le?
Ukuzonda kuza kuba khona kakhulu kodwa abantu abadala bazaba khona endlini abanjani abazathi hhayi ukuthi into leyo ingamenyetheki-yo phambili asiyiboneni ukuthi singayilungisa siyiqede njani phakathi kwamazwe la amabili awe-Palestine le-Israel. Angikhula ukuthi bakhona abantu kathesi kumbe amazwe kathesi afuna ukubana amazwe abo ehugwe engene empini ngoba asike sikhangele ukuthi phela amazwe amaningi e-Arabhu akanda kuvela ekuthukutheleni okukhulu kukhulu okwaletha i-Arab i-Spring kwalandela umonakalo owayenziwa i-ISIS. Angikhona ukuthi abantu abaningi bafuna imbale appetite njakuyani enye impi.
Lo ube ngumnumzana Bekithemba Mhlanga, ingcwethi yezombusazwe eyasebenza njengentatheli ezindaba eledumo eZimbabwe njalo esesebenzela eBhilitane. EleZimbabwe limanyane lamazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqhathekisa amalungelo amantombazana olwe-International Girl Child Day, lona olunanzwa mhla ka-11 Mfumfu minyaka yonke. Lolu suku luza ngesikhathi lizwe libhekane lokuqonga kodubo lokukhulelwa kwamantombazana lokwendiswa kwawo esasemancinyane ngenxa yezizathu ezehlukeneyo ezigoqela ubuyanga. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Indikimba yalonyaka yokunanzwa kwe-International Girl Child Day igxile ekutheni kudingwe amanyathelo awokwehlisa inhlupho ezibhekane lamantombazana, ukulwela amalungelo abesifazane kanye lokuqinisa imikhankaso yokulinganiswa kwamathuba ngobulili. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uNkosazana Patience Spanda oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute upha umbono wakhe ngokuqakatheka kwalolu suku.
Wonke umuntu, iloba owesifazana kumbe owesilisa, kumele belondoloze njalo beqakathekise amalungelo omntwana oyinkazana. Sesikhangela ikakhulu emasontweni lapho esibona khona ukuthi bayendiza abantwana bengakafiki izinga lokuthi eyenelise ukuzicabangela.
Umnumzana Victor Dube oyisakhamuzi seHarare uthi uqakathekile ukuba amalungelo amantombazana alondolozwe ngoba kuyibo ikusasa yelizwe.
Nangaku yakhangeliswa ukuqiniswa imithetho emayelana labantwana abancane beyibambe kuhle imithetho leyo ingathi kungaba ngcono. Kodwa esikubona kwele Zimbabwe ukuthi imithetho ayiqinanga. Ingaqinanga kangalo sidinge njalo ukuthi indaba ingaqinanga sibona kuyikuthi labo abadala abasezikhundleni abalabo abalezikhundla yibo labo futhi abahlukuluza abantwana.
Umnumzana Dube ukhuthaza abazali ikakhulu obaba ukuba bengabandlululi abantwana abangamankazana beqakathekisa abangabafana.
Sibona imuli eziningi kazithi abantwana abangamankazana kabayekeli kwesikolo ngoba imali akula sikhangele njalo alabo abantwana ababe sithi singathi nxa sebekhulile bayahanjiswa emendweni bengafuni bayaphongunikwa nje kumabandla wona lawo ezisonto banika abantwana abancane ukuthi balotshelwe ngabantu abadala njalo nxa kuhamba kwezemfundo abantwana labo benikwe ithuba labo lokuthi bathuthuke empilweni.
Umphathintambo ogatsha lwabesifazane lentuthuko yamabhizimusi unkosikazi Monica Mchangwa uthi uhulumende wakhe ukhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zamantombazana aqhubeka ehlukunyezwa.
The constitution itself is very good, very progressive.
Isisekelo sombuso sihle kakhulu. Kasikuvumeli ukwendiswa kwezingane, kodwa sibona ukwanda kwalobu bubi busiya phambili.
Lolu lusuku olwabekwa eceleni ngabomanyano wamazwe omhlaba, United Nations, njalo olwalonyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethi Invest in girls' rights, our leader, our well-being. Ngimele Studio 7 ngise Harare. Ningumevis Gama.
Amakansila akoBulawayo inengi kungawebandla leTRC afike ezishabane lamuhla ukuyaphatheka emhlanganweni ophathelane lomsebenzi wawo njalo athi alindele ukwaziswa lebandla lawo elinqume namuhla ukuthi ame ukusebenza okwesikhatshana. Phambilini kwalolu hambo amakansila la aphatheke emhlanganweni wokucubungula uluhlu lokusetshenziswa kwemali ibhajethi yalonyaka ekhansili lapho obekuthe gwaqa umphakathi. Umnumzana Stephen Komo ongomgcini sihlalo we-emakhandeni kugatsha lenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uchasisela usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okuphume kulomhlangano lomthelela wokumiswa umsebenzi wamakhansila.
Akutshengisa ukuthi khona ibhajethi ikhule kakhulu okudlula okomnyaka ophelileyo. Bethi bona kumnyaka odlulileyo ibiku-264 million, kulo mnyaka izabe i-264 million plus 8 ku-2024. So meaning ukuthi ithuthuke nje mpijana okungajululi.
Kodwa lina elikukhangeleleyo njengezakhamizi kuyini ukuthi ikhansili kugijimise phambili?
Ziningi izinto okumele ukuthi ikhansili isidongise edorobheni lakithi. Akulani utholakele wakhangelwa imigwaqo ilungiswa, amasuwa lokhu enjalo ebhokoka evide, imigwaqo ama-potholes awagitshwa, akulamgwaqo emitsha elungisiweyo kukhansili yakithi. Hence abantu bayabhadala ama-rates of course, kodwa-ke kakutshengisa umehluko wokuthi zonyaka kulento entsha eyenziweyo. Bathi bafuna ukukhangela umgwaqo kulobhe umlasidi wonke kufile, bafuna ukuthi balungise baphinde njalo bavuselele amaholu njengoba kunamaholu anjengabo number 1 obite holu bonke bona bayazangisteyab emakhandeni lama-stadium, especially i-stadium abakhulume ngaso kakhulu i-Dobbelton Stadium ukuthi bafuna ukuyifaka ile ku-international standard. Lakovundu laphana ama-flats lawana bafuna ukuwa abe sesimeni sokuthi amahlala abantu dojiwe amafleti onakani amadala engama-hostel bakhuluma la ngamagwede housing le-chabalala housing.
Njengezakhamizi lithini ngalokhu ukuthi nxa kuvotelwe abantu kodwa lisababoni emsebenzini sebe-recalliwe kumbe sokuthiwe bephuma?
Hayi, lokhu lathi kuyasimangalisa kakhulu kutshengisa ingani kulobu gango ukuthi izokwenzakala emaphathini la. Umuntu urikholwa ngokungaphefomi kwakhe. Nxa umuntu engasebenzi ngokuqondileyo yikho lapha ongathwena ufisa ukumrikhola. Manje abantu labo bangene khathesi bagcotshwe khathesi nje last week ekuqaliswa ukuthi namhla badonswe basuswe e-chambers basuswe le-parliament. Uzafaka bani? Yikho akusiphathi kuhle khonokho. Kuzasenza sihlale siqalisa ama-programme okuphela. Nxa sesikhathesi bese siqalisa ukuthi sihlangane labo bathi bayintroduce bese siba-introduce neku-community. Ngiyakhumbula ngenze umhlangano kuresident aba-introduce ama-councillors lo-MP ekhona imitshengisa abantu ukuthi sesiyaqala imisebenzi emitha siqalisa ukuseta ama-programmes okuthi kusetshenzelwane. Now ngemva kweviki eyodwa sesizwa ukuthiwa kulomuntu ofisa oserikhola lawo members sizosebenza njani akusebenze ngale ndlela nxa kungukuthi khona laba abantu bakhumbula ukuthi abasangasele eParliament kumbe kumachamber therefore kutho ukuthi wonke umuntu ke ongumember of parliament longukhansela uvele kalakala msebenzi wokwanasebenzi kutho ukuthi they are all condemned because kakuncedi ukuthi khona kuthwenana labana basuswe basuselweni irini ukuthi basuswe ngeyani so kutho ukuthi ngenye indlela basusa bonke abantu enye into esiyecelwe kakhulu emhlanganeni ngumeya ukuthi kulamabhawa amabhawa siyakwazi ukuthi kulamabhawa ayezele enamabhawa kuhlala bayacela ukuthi khona nxa kulo muntu olendlela yokuthi angasebenzisa njani ibhawa liyana ukuthi yenelise ukuthi seve icommunity angabuya leplani bamnike i-chance yokuthi asebenzise leyo ndawo ukuthi incede icommunity kumbe yenze imali le-council isebenzelayo so kuyacelwa ukuthi amabhawa olala akhanya se-neglected achiwayo ngenxa yokuthi abantu abasanathijwala kiwo so zi-opens balindele abantu kumbe ufuna ukwenza i-preschool kumbe ufuna ukwenza isikolo kumbe ufuna ukwenza i-theatre kumbe ufuna ukwenza i-cinema whatever you want to develop in that previous year gardens you can come forward usincediswe i-city council ukuthi singawulekana sisebenze
lo ngumnumzana Stephen Komo umgcini sihlalo weemakhandeni kugatsha lwenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile umhlanga oStudio 7 ekobulawayo. Sigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanyamazwe namuhla sixoxa lonkosazana sikhululekile Bhoboza isizalwane seZimbabwe esesihlala eWashington DC khonapha eMelika unkosazana Bhoboza yena wasungula isikolo eseBeacon Hill Primary School esisePlumtree esabeleni seMathabeleland South ngasizweni exoxa loPraxedis Jeremiah oweStudio 7
Hello lohle isikolo iyaqala ipreschool yona ikhesi sesisebenzisa ukuthi ibe yiprimary school ikhona problemi khona kathesi
qalisela ku preschool kusiya ku grade 1 kathesi
kathesi uqalisa ku ECD A kusiya kuma ngo grade 5 ukuze kume ngo grade 5 ikuthi asifuni ukuthi abantwana bethu masebe siyabhala ama exam bebesebe sibaphansi so sifuna ukuthi siziqeqetshele abantwa bethu bethi masebe siyabhala imhloliso ka grade 7 bephumele impumelelo ehamba phambili i reason why siyenze njalo sifuna ukuthi sithuthukise isigaba sethu sase Plumtree sifananisa lokuthi izikole lezi zikatshana ezifana abantu bayathatha abantu babo bebahambisa kuma-secret heart ezikole ezinye kuma-boarding school so sifuna thina izakhamizi ze-Plumtree zifile comfortable ngokuhambisa abantu babo esikoleni esiseduze kodwa sibe sile mphumela ya zona lezi izikolo ezikatshana abantu abalangazelela abantu babo ukuthi bebe khona
Lolu hlelo lilikulu qalise uwedwa kumbe ulabanye oncetsana lapho?
Hayi, ngiyedwa ehloleni loli. Ngaqalisa ukuyakha ngingedwa noma kunzima noma kunjani ngiyakha ngedwa. Ezimalini ngikhipha izimali yimi ngedwa. Noma nginabantu ekhaya abancedisayo ngiyabe ngibathuma bengincedisa abaningi ngingababhadali. Abanye kuyizakhamizi, abanye nje bengincedisa khona lapho emaofisini lapha lalapha. Kodwa mina ezimalini yakha ngedwa.
Wena lapha e-America usebenza umsebenzi bani?
Lapha e-America ngiyasebenza imisebenzi ehlukeneyo. Ngesikhathi ngisayakha, bengisebenza ngiyenza i-nursing, then ngiyenza ngasebenza lase-office ngiyenza i-leasing office. Then ngiyayenza kathesi ngisebenza umsebenzi wabantwana.
Kuwenelise ukuthi uthole leyo mali yokuthi uvule isikolo.
Yeah, asasethenga. Emini nasebusuku uyangigijima ukuyalela uhamba utshintsha on the way. Hey, ngoba athezi ucho nje athe ngikhuluma lo mfowethu izona ngithi hey aya America yasebenza uziphela inyawo mina angeke ngasebenza ngisebenza imisebenzi emithathu
okwakufuqayo silisibili ukuthi uze uqalise lesi sikolo usebenze imisebenzi emithathu kuyini sibili
isifiso sami esangifuqa kakhulu luthando nje olwabantwana abantwana ngivele ngikhule ngibathanda ngithanda nje ukuthi ngibahlanganise ngidlale labo ngibabone beqayeqa so mina ngivele ngikhulele emzini omkhulu ngizalwa esithenjini kobhoboza embakwe so ngangithi abazali bonke uma behlangene mina yaqoka abantwana hambe lawo phandle bembafundisa ukutheza inkuni bafundisa ukukha amanzi ngifundisa noma kuncane ngihlala ngihamba lakho lokuingadi emasimini ngihamba labo so ngaba luthande nje lokuba labantwana
so uthe isikolo lesi sithwani njalo singaphi kwangkona sitholakala nga
isikolo lesi sibizwa ngokuthi yiBeacon Hill Primary School sisePlumtree endaweni okuthiwa iGasafu ma sisePlumtree laphana sisemuva kwekhodi so umgwaqolwana u-T junction liyane ekhodi ma uyathena before ikhodi usiya ngale kule ntaba emuva ngale abanye bakubiza kuthiwa amangcwabeni amakhiwa yikho lapho esikhona kule ethareni endala
Unkosazana Sikhululekile Bhoboza yisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika wasungula isikolo seBeacon Hill Primary School ePlumtree. Good Life Talk kuhlelo Diaspora Forum. Namhlanje sixoxa labajabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe sisizwa imbono yabo ngomumo wokulwisana okuphakathi kweIsrael lebutho leHamas elakwele Palestine. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, uthi ibandla lakhe seliphumele sinqumo esokuba amalunga alo edalele ePhalamende lakukhansili ame ukusebenza kancane. Inani labafileyo kwele Israel kulandela ukuhlasela kweHamas selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili i-1200 kukanti inani labafileyo eHamas ngemva kokuba i-Israel isiphindisela selisedlula inkulungwane. EleZimbabwe limanyane lamazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa amalungelo amantombazana olwe-International Girl Child Day lona olunanzwa mhlaka 11 Mfumfu minyaka yonke. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kuKelly ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo zethu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.